VOA Ndebele.
Kanjani nithokoza omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesibili mhlaka 25 kunhlangula 2019 ngontungameli Nkomo. Endabeni sekuseni namuhla, ezinye isitolo zeHarare zibikwa sezisuse impahla eziyithengisayo kulandela isimemezelo sokuthi imali yakwamanye amazwe egoqela idola leMelika kayisasebenzi eZimbabwe. Ukwetheswa kweziphathamandla zeZANU-PF amacala enkohlakalo yintsha yaleli bandla sokudale ukufuthelana okukhulu ukubandla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ezinye izitolo eHarare zibikwa sezisuse impahla eziyithengisayo kulandela isimemezelo sokuthi imali yakwamanye amazwe egoqela idola leMelika kayisasebenzi eZimbabwe. Umphathintambo ubona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube wazise izolo ukuthi imali esithenga ezitolo lidola leZimbabwe kuphela, lona elihlanganisela ibhondi lama-RTGS. Inyathelo leli linconywe ngabanye, kodwa abanye abagoqela umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa bayalisola besithi kalisoze liwulungisise umnotho weZimbabwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa yena ubesanda thembisa ukuthi imali yeZimbabwe izaphenduka ngomnyaka ozayo, hatshi kathesi. UChris Kande weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezenotho umnumzana Masimba kuCheranga lolu daba.
Umona njengani into esasikhangelele ukuthi izenzakala, kodwa angibona ukuthi ibuye ngendlela besikhangelele ukuthi izabuya ngayo. So kuzahlupha ukuthi abantu abaningi abathengisa izinto zabo, especially labo abathenga izinto phandle kwelizwe, ukuthi bazenza njani, ngoba umthetho uthi uzaqala ukusebenza khathesi lamuhla kumbe uzaqala ukusebenza mhlaka 24 June. Sitho ukuthi ama-companies akasela enye indlela eyokuthi bathengise izinto zabo ngaphandle kokuthengisa ngezimdola.
Manje ubona ungani kuzahamba njani elizweni lapha nxa sikhangele isisindo semali yohlobo lwe-RTGS layona le abafuna ukuthi isetshenziswe idola leZimbabwe? Asoze sibone isisindo sisiwa na?
Sizawa sibili, kodwa udubo esizabalalo ukuthi siyabe singakwanisa ukuthi sibe kwazi ukuthi isindo sangikhona simi njani, ngoba asisavunyelwi ukusiqhathanisa lama US dollar kumbe lama rand kumbe lamaphula. So sekusitsho ukuthi abantu abalama US dollar baza qhubeka bethengisa ama US dollar abo ku black market kumbe ngendlela ezingavunyelwayo. Abantu njalo bazaqhubeka bezama ukuthi badinga ama US dollar, ngoba abantu lapha abalathemba ngezimdola ukuthi liyakwanisa ukuthi lisebenze. Usakhumbula ngo-2008 ukuthi izimdola lahlela lagcina ukusebenza ngoba abantu babengelathemba lalo. So ngibona njengani uyilo udubo oluzohlangana leZimbabwean dollar leyi, ukuthi abantu abakabi lethemba lendlela lezi ubaba uNcube azama ukuzi introduce ukuthi sibone ukuthi umnotho ungahamba kanjani.
Sike sezwa ezinye ingcwethi zisithi zona idola bekumele lisungulwe ngemva kwesikhathi, njengoba selisungulwe kathesi selizasetshenziswa kathesi kungabangela ukuthi kungahlaliseki kuhle emkambo lapha. Kodwa ke uhulumende yena uthi yena njengoba izisebenzi bezikhala ngokuthi aziholiswa ngedola leMelika, lokhu kusokuzaphathisa ukubona njani?
Angiboni ukuthi uzaphathisa lutho, ngoba uthi ukuze sibe nemali esebenzayo eqinileyo kumele sibe le production, kumele i-industry isebenze. Laye uhulumende uyakwazi lokho uke wakutsho ngaphambilini through abaphathintambo abathiyeneyo. So angibona ukuthi ubaba uNcube ukwenzelani ukuthi abuyise izimdola, kodwa iqiniso elikhona yokuthi nxa kungela production izimdola leli lizaqhubeka isisindo sangkhona sisehla kakhulu. Njalo uhulumende yena ngokubuyisa izimdola ngokubhani ama US dollars ngani uzama uziprotecta yena ukuze angabhadali izisebenzi ngama US dollars.
Umnumzana Masimba kuchera incwethi kwezenotho ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7.
Zimbabwe, the voice of America.
Ukwetheswa kweziphathamandla zezanu-PF amacala enkohlakalo yintsha yandla sokudale ukufuthelana okukhulu phakathi kwezanu-PF. Abasakhulayo laba baqambe iziphathamandla zabo ezivalisa umnumzila zobuhuquluzi. Bathe njalo kabaseyi kuvumela ababili laba ukuthi baqhubeke besiza emahofisini ezanu-PF lapho abasebenza khona. Bathe nxa usibalukhulu we-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangutshka emsulwa kumele achasise ukuthi kungani imisebenzi ye-corruption ibisenzeka kwezemali engenzi lutho. Abanye abetheswa amacala enkohlakalo abaqanjwe ngabasakhulayo laba bagoqela umnumzana Whitnell Chivayo, uTafazwa Musarara wenhlanganiso ye-Grain Millers Association of Zimbabwe, kanye lonkosazana Henrietta Rushwaya oweZimbabwe Miners Federation. URushwaya ubikwa ethembise ukumangalela abasakhulayo laba emthethwandaba esithi bamhlambazile. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele umnumzana Angliston Spanda.
Kulinyathelo elihle elenziwa ngabatsha bezanu-PF and sikholwa ke ukuthi njengoba bebaqamba sifuna ukubona ukuthi yena uhulumende le umongameli uMnangagwa uzababopha yini abantu bakhe, kumbe i-anti-corruption commission le crack team yakhe leyana ayifakayo izabalandelela yini ibabophe. Njalo sifuna ukubona ukuthi bona ababaqanjiweyo bakhona bazaresigna yini, ngoba yibo akade vele omankuja bona laba yibo kade vele besenza impilo yethu ibe nzima ngokukhipha imali beyifake ezidrigini beqhatshwa siphatheleni sibesebenzayo sisebenze nzima bona besidla nje kuphela beluthi imali. Kodwa-ke esikukhangelelayo kakhulu esesikumelele yikuthi sibone ukuthi uyikanti corruption commission izabalandelela yini babophe, nokuthi yena umongameli laye uzathini, uzabagcina yini bengamaminista kubuza abaxoti.
Ye, kodwa nxa wena ukhangela ubona ungani kungenzakala ukuthi kuthathwe amanyathelo khona sikwazi ukubana ibandla lezanu-PF aliyandisanga ukuthatha amanyathelo kakhulu kudaba olwe-corruption?
Sifuna ukubona yikho-ke esikuthi thina yilithi masitesa Mnangagwa ukuthi sibone ukuthi usirias yini ngokulungisa ilizwe. Singabona ebabopha ebagumba abaxotha imisebenzi then sizavuka, yikho kuzanika i-total confidence ukuthi simthembe ukuthi into abayikhulumayo bayayenza. Kodwa okathesi asilaqiniso ngoba vele abazake babophane, sifuna ukubona-ke ukuthi bazabophana yini, kumbe njalo labo bantu bazaqotha imisebenzi. Nxa bengasaqothanga imisebenzi kuzavusa umsindo, ngoba kuzayenza ukuthi abantu kube lokutshengisela abantu sebebona ukuthi akakho serious ngokufuna ukulungisa ilizwe. Thina esikufunayo yokuthi ilizwe lilungise, impilo zabantu zibe ngcono. Kodwa-ke zonke zibengabothwanga laba amasela njalo bangaqothanga imisebenzi kuzabe ngenzanga lutho uhulumende.
Kodwa-ke akusoze ufunakale ubufakazi na ukuze kuthathwe amanyathelo okuxotsha kumbe okubopha bona labo kuthiwa bahuquluze inona?
Ubufakazi kudala babakhona, iripoti ka-auditor controlling auditor, auditor general umama lwalushiri kade yakhuluma. Amaripoti ka-auditor general ahlale ekhuluma ngokuthi yena kule mali kule moto ezatshontshwayo yinto eku-public domain, yizo izinto abantu vele ekuvele ku-public domain kusaziwa. So ubufakazi bukhona, iripoti eka Auditor General yavele yakhuluma ukuthi kule mali ezacatshayo uJoram Gumpo kule mali abangasi-accountelanga. So kakusetshenziswe yona leyo report eka Auditor General ubukhona vele ubufakazi.
Kodwa sike sezwa umongameli Emmerson Mnangagwa uqobo lwakhe esithi yena bakhona abantu yabazi abathatha inotho yelizwe besiyayifihla kwamanye amazwe. Asibonanga lo yedwa owabotshwayo ngodaba lolu.
Ngisithi mina kuqakathekile ukuthi sibone ukuthi khathesi uzayenza yini futhi wathatha iminyathelo njengoba khathesi intsha yeZanu PF siyiyo ekhanyisa ihamba phambili ukuthi yena akakuqhuthi sebeqamba abantu. So kuqala wazikhulumela yedwa engela pressure. Khathesi ngicabanga ukuthi uzabe le pressure ngoba iyouthi lidiyo esithi esimfaka i-pressure. So sibona ngani uzaba ne-pressure yokuthi ngekubotshwa omangutsha vele savela samosa sola ukuthi uvele umrenewele i-contract umangutsha sivele kusazakala ukuthi yibo abantu abavele be-involved ekugangeni.
Umnumzana Anglis Tony Spanda uhlaziya ezombusazwe ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba le-Chronicle lithi kulezigebengu ebezihlomile ezingenele owesilisa endlini yakhe kobulawayo ngolwesihlanu zamthathela imali efika unkulungwane ezingamashumi amathathu $30,000 lemoto yohlobo lwe-Nissan kanye lombhobho. Izimlife.com yona ithi kulesizalwane sakwele Lebanon esesimangalele unkosikazi Grace Mgabe enkantolo sisithi kumele asihlawule imali engena phose ku-$4 million ngokusihlambaza kanye lokusihluthunela indlu yaso eHarare. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Mina nguRafael Ncube, awami umbono bakithi ukuthi hayi into ezanywa yi-Minister of Finance lekula lakhe lapha eZimbabwe akusoze kusebenze. Le into seyayenziwa kaningi, vele sayehluleka ukubamba imali kusukusela ngo-1980 idola leZimbabwe lalilingana le-United States dollar. Kodwa laze lafika esigabeni sokuthi lilahlwe lingaselamsebenzi, lingasakwanisi ukusetshenziswa, sesihamba siphela amaqubaquba ezimali, sabhala i-barriers check yaba yiyo esebenzayo. Yazi yagcina isifesulwa abanye o-zero ingasasebenzi, sesihamba siphele imali ngamathanga nebhenki, sikhweza phezulu kwamabhasi. Kathesi siphiwe i-United States dollar, sayehluleka ukuthi silibeke libe khona ku-circulation laze lacatsha laphela dusa aze sagcina sesiprint i-bond. Ibhondi lalo liyehlulekile, vele liyehluleka namanje. Lanxa ukhuluma nge-value yebhondi ukhuluma ngento engasebenziyo. Kwaze kwa-introduce-wa into okuthiwa yi-RTGS, layo nansi yehluleka kakulanto ehambayo. Vele lokhu abakwenzayo nje is to repeat the same thing eseyasehlulayo kudala. Vele angazi ukuthi bacabanga ukuthi kathesi baza kuyenza ngayibhedlela, akulanto abayenzayo la. Hlalanini nje okwesikhathinyana kusiyafika i-6 months uzabona ukuthi into leyo kayisebenzi. Labo abantu they are trying ukwenza nje ama-experiment phezulu kwethu, besiluzisa izinto esilazwe esikade sasebenza. They are desperate, these people. Abaselanto abakwanisa ukuyenza, sebezama nje ukuzama ukubhanditsha inyoka. Lokhu yona ivele isizilumile, inyoka ingaziluma ivele ngaziyibhanditshiza kufa kuphela, because the body is poisoned. Lapha vele sesiphunguzama into engasoziphumelele. Ngiyabonga.
Njengoba sebethe khona imali yama-RTGS lamabhondi nothi lawo siyimali yeZimbabwe, kungaba ngcono ukuthi siyithole sonke emabhenki, ngoba singahambe kubuma ama-agenti siyithole imali yakhona ukuze kuna sethinga lathi ngono ngoba ukuthi kade sihamba kuma kuma agent akona sidinga imali lezi ziyiswela abaphrintile ibe iningi nama-$10 ama-$20 ama-$50 itholakale nakhona kwesithenga ngamafoni kokuphela kodwa ngiboni ukuthi vele sizaphutha sizavela futhi ku-2008 ngombono wami uJabulani Dube Shiruku.
Ngisho ngithi ngalokho ozokhulunywe uhulumende weZimbabwe ngokuthi akhiphe imali lezamanye amazwe njaborandi kula US dollar kuyibugebengu babo ngoba manje ibhondi balibonile ukuthi seliphelelwa ngamandla njalo irandi selikudimandi kakhulu njalo ipopulation yeZimbabwe yonke abantu bahlupheka beseSouth Africa babonile ukuthi manje abantu impilo yabo iyaqhubeka kumanje ilizwe lilendlala ezikolo kuyahlutshekwa abantu abakwazi nokubhadalela abantu abantwana ischool fees sebethi bona akusebenzi ibhondi manje abantu abaningi baziphilisa ngokuthengisa bewoda izinto eSouth Africa uzobuya uzodangana eSouth Africa ngoba irandi lingasavunyeki lisebenze eZimbabwe and into ekhona yikuthi basazoliwisa ngabomi irandi bekhuphula ibhondi bazoyibisela yona liyana indaba yokuthi uthole ukuthi ibhondi kwezinye indawo irandi kwezinye indawo balifuni bathi ibhondi yimali besenzela osiphathele ngoba osiphathele labo ngabe government vele ngoba igovernment yeZimbabwe iyalutha igovernment engcolileyo yona baqale manje ukulutha lona irandi ma umuntu esuka ngapha eSouth Africa efika khona eZimbabwe ephethe amarandi baliwisa irandi bakunika amabhondi besazi ukuthi bafuna ukugcina lona irandi ezindlini zabo bona abe igovernment yale itshontshayo vele waganga lobaba lomnankagoro kangekabi nje ungcolile nje.
Kubasakazi nabalaleli bakithi hayi isikhalo shiywa ngesemali le esayiphiwayo lokuthiwa ibhondi le esebenza ama-RTS bakithi uhulumende ngabe umuntu ongenayo ezinhliziyweni zifuyo okugoqela inkomo ombuzi kusiya phezulu ngabe zithengwa ngama-US oro iRand ngoba uyathengisa inkomo yakho uyothi susiyadinga esitolo uzobe kufika besithi lakho ukuthi uthi umuntu ngento yakho uzamtshintshisa umthini omunye ezinye izinto eZimbabwe kusela zivela koko South Africa Botswana umuntu lo uyabe ethenge nge-use so lapha manxa ususithi ethengise ngebhondi uyabe usumncindezela ngoba uzathengani ngebhondi leyo njengoba kathi aliphumi ngale komngcwele kuyabe ufuze yoda phela kaliphumi ngale komngcwele sho kasinanzeleleni linelipathangiza abantu likhangele lingakhulumi ukuthi into izalunga likhuluma into eyokuthi nje livala abantu amehlo kule one into elokho ngiyikhangela ukuthi lathi ihulumende yathi ikhipha abantu okhangela ama-prize abantu bangikhona basebenzela ngakho sicela nje ukuthi like likhuluma ukuthi abantu labo basebenzela ngakho sebebambe abantu abangakho.
Boke bekungabalaleli bethu abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp lawa uyenelisa ukusithumela wakho umbiko mlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kungene kulanga lesihlanu izolo ukutshengisela kukazulu wele Georgia yena othi uhulumende kumele enze ukhetho lwesiphangiphangi njalo aguqule indlela abusa ngayo. Ugatsha lwezempilakahle kuhulumende weMelika soluqatshe owake waduma kakhulu emdlalweni webasketball eMelika uDikembe Mutombo ukuthi aphathise ekulwisaneni lomkhuhlane we-ebola e-DRC okulilizwe lakhe lomdabu. Uhlandla lendaba ezihamba phambili kwele Melika namuhla sikhangela udaba lokubotshwa komunye owesilisa ovela eZimbabwe umnumzana Tapiwa Musonza yena otshaywe ngamapolisa eWashington DC ngomgqibelo esithi ubezama ukulwisana lawo. UMusonza ubikwa engenele kudaba lokubotshwa kwabanye abasakhulayo ngamapolisa angabantu abamhlophe ezama ukuwachasisela ukuthi abasakhulayo laba bebemsulwa. Lokho kwacunula amapolisa la aseqala ukumhlukuluza amthela izankosi lomlilo kagetsi emzimbeni. UMusonza yena oleminyaka yokuzalwa engamashumi amabili lasishiya kalolunye uqede amalanga amabili esesitokisini kodwa ukhululwe izolo ngemva kokubana abatshutshisi beyalile ukumethesa icala. Udaba lolu lucunule uZulu waseMelika ikakhulu abantu abamnyama njalo lugcwele emisakazweni lemaphephandabeni. Izizalwane zeZimbabwe sihlala eMelika lazo zicunukile. Ukuhlukuluzwa lokubulawa kwabantu abansundu ngamapholisa amhlophe yinto nje ehlala isenzeka eMelika. Ukuhlaziya lolu daba sixhume isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika umnumzana Kelvin Manduna.
Okwakuqala ngifuna ukuthi ngiyajabula ukuze ukuthi umfana uMsonza was released by amaphoyisa and ama charges have been dropped against him. I-relationship ngapha eMelika between amaphoyisa yamakhiwa and abantu amnyama is very complicated because of i-history ekhona lapha eMelika going back to slavery or Jim Crow segregation. It's always been a history of confrontation and amaphoyisa have always been seen is at the forefront of implementing some of ama policy law against abantu abamnyama. So I think this incident is yet another reminder of how much work still needs to be done between both sides lapha eMelika.
Amapolisa angamakhiwa kanti kungani engafundi ukundaba zokuhlukuluza abantu abamnyama osokuyinsaka vukela khonapha eMelika?
Ngiyacabanga ukuthi ama-reasons akhona maningi but primarily ngathi i-problem ekhona is racism. Okuningi abantu abaqhatshwayo emapoliseni khonapho are not abantu ababiza besithi blue collar. Is not abantu abafundileyo kakhulu abanye bangkhona. So labo balama-prejudice abo where they come from. So ngathi racism leyi is one of the big problems underlying i-behavior yakhona. And kathesi ngihulumende ekhona ekamumzana Trump, i-racism lay and the prejudice against abantu, not just abantu amnyama, but ama-Latin American akhona lapha labo, it is heightened under umumzana Trump lapha eMelika.
Njengomzali nxa ulakho ukukhulisela abantu bakho kuleli lizwe uzwa njani nxa ubona izinto ezinje zisenzakala ebantwini abamnyama?
Ngizubuhlungu mina ngilomntwana umnkazana but it doesn't matter ukuthi umnkazana umfana. Ngizwa ngisesaba sibili ukuthi nxa sekhula we know abantwana ama-teenagers and so on nxa bezihambela they can easily be profiled. Kwenzakala even to thina ama-parents we get profiled. So what more abantwana bethu? So sisesaba we feel we have to educate them extra and asifuni ukuphila njalo like we are second class citizens where we have to tell abantu bethu to be extra cautious which other people in the society abayenzi njalo kubantwana babo bayazihambela nje. So you feel as umuntu ukuthi it's unfair, but again, nxa ufuna umntwana wakho to be safe, you have no choice but ukumfundisa. Nxa uhamba esitratini, uziphathe kanjani if you want to come home safe ntambama.
Umnumzana Kelvin Manduna, isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika njalo uqhuba izifundo zakhe ze-PhD eHoward University. We'll be right back. ngeze kuseni ngokukhangela imidlalo ye-Africa Cup of Nations ezadlalwa namuhla. Iqembu leCameroon lizabhuqana leleGuinea-Bissau ukuthi eleGhana lingqikilane leleBenin. EleZimbabwe lona lizadibana leleUganda kusasa. Izolo i-Ivory Coast inqobele South Africa nge-1-0. ITunisia le-Angola zibe ngutshikilo obhanqa 1-1, kwathi iMali yabhaxabula iMauritania nge-4-1.
Laphuma labe lihlilanga lemvelo yonke yayibukeka inhle, abantu bakamthwakazi becocisana ngendaba ezina nti nti kwaze kwamnandi. Bathini? Hawu, bakhuluma ngayo phela inkunzi emnyama, uFokanyongolo, uFokamqabuko, uMafukufuku. Bathini? Umkali wesidiba ngubani na? Inkunzi emnyama, inkunzi emnyama, inkunzi emnyama, uFokamqabuko ebhonga emabhajini kwakhalisitha.
Kanjani kuntawana zomhlaba lapho lingaba likhona kumagumbi omane. Siyalubonga uxhaso lwenu abalaleleyo nababukeleyo uFacebook. U-Aaron Dube uFacebook lapho othwena likukanjani Nkomo, hayi sivukile Mthembo, thandazani moyo. Lawo yabuyatho uthi ngubhekile Nkomo, lami kubhekile khona pa uFacebook. Ngobani lungelo Nkomo? Nawuthwena Mavuko Mqabuko, kunjani Nkomo? Musa Mazibuko othwena baba Nkomo, likukanjani ngapho? Ngicela ungivukisele abakomathema enkaye lamathisha egonye primary labantwana bonke kulesi yasikolo, ngilethemba balalele Mazibuko. Lawrence Thabo Ndlovu wena uthi livuka njani Mfokankomo? Sengiphethe kabi, angazi noma yifoni yami okungapho, ngakimi kuvele kwaqumeka ivolume izanu PF ayisakwazi ukuthi uba azophelelanga umbiko wakhe lapha uNdlovu. Kodwa Ndlovu mbona ifoni ngekho, abanye abalaleli bathi hayi wena balalele ivolume ikahle. Njengomusa Mazibuko lapho uNdlovu utsho ifoni yakho, ifoni yakho ngapha kimi konke kuhamba kahle. Blessings Nqonkomo mfowethu, siyakubona usibukele, siyabonga. Clemens Mzola Dunga, siqhubekeni siyibambe kanjalo. Siziphetheke ngokukhangela ebezihamba phambili. Ezinye izitolo eHarare zibikwa sezisuse impahla ezithengisayo kulandela isimemezelo sokuthi imali yakwamanye amazwe egoqela idola leMelika ayisasebenzi eZimbabwe. Ukwetheswa kweziphathamandla zeZANU-P F amacala enkohlakalo yintsha lelibandla sokudale ukufuthelana okukhulu kubandla. Kwanele likhumbule zikhona iza kusihlwa ngowafasti 7. Mina lani asidibaneni kusasa ngowafasti 6. Alivalelisayo Mntungamili Nkomo. Itshone kuwe.